sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 esonto mhla ka 18 kuNhlolanja 2024 ngoKhepu Stube. Endabeni zethu lamhlanje. Abokuceleleswa iCC eliphansi kokukhokhelwa uMnumzana Jameson Timba bathi kuyangisa ukukhethwa kukaMnumzana Washman Ncube loMnumzana Ntintayibhidi ukuba bakhokhele ibandla leli.
Lake labona iloja elixotha ulandlord endlini ukuthi uyathusula iloja usufike waloja kumbe wahlala kumbe okwemamansi usufuna ukuthi uzuthathela umastanda indawo yakhe, ungeke kwenzakala khonoko.
Wawuceleli kamnumzana Sengezo Jabangu wawala lokho ukuthi sokukhethwe ababili laba kanye loLinet Karenye Kakonye.
Sikhangele okokuqala umkhuhlane wekholera lowo okwenza idolobho lakobulawayo, sibelohlelo lona lolo lokuthi kasikhipheni-ke labo abathengisa ngokungekho emthethweni ezindaweni ezingavunyelwanga i-City Council.
Ikazili yakobulawayo ithi izasusa abantu kusasa abathenga bethengisa impahla emgwaqweni ibahambise endaweni ezisemthethweni. Sanethulela izamatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abakuceleli iCCC eliphansi kwelikhokhelwa uMnumzana Jameson Timba bathi kuyangisa ukukhethwa kukaMnumzana Washman Ncube loMnumzana Ntintayibhidi ukuba bakhokhele ibandla leli. Kodwa abakuceleli kaMnumzana Sengezo Jabangu bakwala lokhu ibandla leCCC libike izolo ukuba selikhethe ababili laba kanye lonkosikazi Linet Karenye Kore ukuba bakhokhele ibandla leli benikana amathuba. UMnumzana Pasho Sibanda okucele leli uvumelana lokwenzakala kubandla leli elikaThimba hathi icele likaJabangu.
Okubalulekileyo okumqoka okuyinqaba yenqobo okufanisa abantu bakithi bakuzwisise yikuthi ibandla le-SCPC nxa sikhuluma nge-highest decision making body, umzimba ophakemeyo othatha izinqumo kuthiwa yi-Citizens National Assembly, ungananzelela ibandla le-SCPC lisungulwa yiyo i-CNA eyayithatha izinqumo, eyayivumelana, eyayihleli balisa ukuthi khathesi kuhamba njani, khathesi kume njani, khathesi izinto zitheni. So lokho okunye okukhulunywa ngabanye okungaphandle kwe-CNA hayi ngamaphupho nje zinganekwane, yinto yabantu abahlezi ngaphansi kwesihlahla nje befisa anti uyazi ukuthi kupolitics omunye ayehlange siyale nje kuphela.
UMnumzana Basho Sibanda ukucelela iCCC elikhokhelwa uMnumzana Jameson Timba, kodwa uMnumzana Sengezo Jabangu uthi laba ngabantu abangaqedakaliyo.
Yiwo phela esasikhuluma ngabo sithi amasela agombolozele upresidenti lizawabona. Yibo bona abantu esasikhuluma ngabo bale constitution yabo, bazamile ukutshontsha iparty baya ecourt behluleka, bazama ukubhala izincwadi behluleka, kathesi sebeza kwala njani vele ukuthi lezi zinkokheli ze-CCC bona yibo abangasonkokheli ze-CCC ngani ngoba bahamba ekhothi bayatshengisa ubufakazi ukuthi sebele-constitution yabo, sebengeyinye into, sebengeyinye inyamazana ephefumula ukuphefumula okungayisikho okwenhlanganiso yethu.
Ye, kodwa bayakhuluma sebeqhubela phambili sithi khonokho lingakwenza kube ngakho balixotsha ku-CCC kambe kwenzakala khonokho.
Lake labona iloja elixotha ulandlord endlini ukuthi uyathusula iloja usufike waloja kumbe wahlala kumbe okwemamansi usufuna ukuthi uzuthathela umastanda indawo yakhe, ungeke kwenzakala khonokho. Into abakhuluma ngayo ifanana lokuthi langa lingawa liwele phansi lidliwe zinyoni kumbe lidliwe zinkukhu, into engasoke yasayenzakala. Iphathi yibo abantu abafuna ukusibisela emuva abalokhe befuna ukubona izanu PF iqhubeka ibusa ibandezela abantu izanu PF iqhubeka ibulala economy bona bayebhizi belokhe bekhonkotha okungapheliyo ekubi ukuthi ngicine ngisebenzisa amazwi anjalo ngenxa yokuthi ngabantu ababisela uZulu emuva ikanti ke bekwazi iqiniso ukuthi uPresident Nelson Chamisa ube ngayisiyo yedwa kunhlanganiso ube lamabo mangameli ade bemsekela uProfessor Welshman Ncube uTendai Biti umama uMaigore into eyaziwa ngumhlaba wonke bona bodwa yibo kuphela abaright yibo kuphela abangakufuniyo khonoko uyabe ungumuntu onjani uphila ku organization ukuthi you are the only one othi kumele kulandelwe wena nxa into enye isenzwa ngomunye umuntu isimbi kayise into eqondileyo
yebathi wena ngowahambisa ibandla kuzana
angizange ngihambise ibandla kuzano bona mhlawumbe yibo abafuna ukusebenza lezano because kulomuntu ongathi nxa upresident esebalekile siyakwazi izizathu zokubaleka kukapresident ukuthi kuyini and zizimgceke lezo zizathu zokubaleka kukapresident akula muntu onganika ade lokho ekhuluma esithi election ezabuya ngoJune abe sengumuntu osebalekile umuntu ade ekhuluma esithi isadaki yabuya ngoJune siyekwenza ama fresh elections zukuzuku usechela ibhatchi lakhe usebalekile izizathu zakhona zonke lezo siyazazi so laba ngabantu asebefuna ukumisa inhlanganiso ukuthi iqhubekele iye phambili abantu beZimbabwe babe le alternative lapha abazaba lo mthunzi wabo ukuthi baphikisane lezano PF abakufuni khonoko ngoba bayakwazi ukuthi uWelshman Ncube umhlaba wonke uyamhlonipha ilizwe lonke liyamhlonipha iregion iyamhlonipha so is Tendai Biti
Umnumzana Sengezo Jabangu ngozithi ungunobhala jikelele welinye icele le-CCC bexoxa le-Studio 7 ekubulawayo.
Uhlelo lwe-Live Talk ngoMvulo mhlaka 19 ngo-8 p.m. sizabe sixoxa ngokuqatheka kokulima izilimo ezivuthwa masinya loba kungelazulelane leyo njengalo nyaka ezifana nenyawuthi lamabele. Sikhuluma nje iZimbabwe ibhekane nendlala embi njalo abantu abafika izigidiphosa ezintathu 2.7 million badinga usizo lokudla. Kambe ingaqedwa njani indlala ngalesi sikhathi sokuguquka komkhathi? Lithiye Ngibe ngomvulo lizwe sixoxa lengcwethi kwezokulima ezigoqela uSifisa Mfundo Thafazwa Mabhawudi osebenza lesikolo seLondon School of Tropical Medicine yena owachwayisisa kabanzi ngalolu daba njalo waloba ugwalo olule nkuthazo kubalimi.
Ikansili yakoBulawayo ithi izasusa abantu kusasa abathenga bethengisa impahla emgwaqweni ibahambise endaweni ezisemthethweni. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulabanye njalo abasuswa emadolobheni athiyeneyo. Sixoxe ngodaba lolu lomsekeli kameya wakoBulawayo uMnumzana Edwin Ndlovu.
Ngedolobho lakoBulawayo sikhangele okokuqala umkhuhlane wekholera lowo osumemetheke kakhulu elizweni okhona njalo kumazwekazi esadik bese sikhangela njalo lokungcola okwenza idolobho lakoBulawayo sibe lohlelo lona lolu lokuthi kasikhipheni-ke labo abathengisa ngokungekho emthethweni ezindaweni ezingavunyelwanga i-city council bese sikhipha njalo nalaba bemthova bemchikashika abathwalelwe ezindaweni okungavunyelwananga i-city council luhlelo-ke esiphakathi kwalo-ke sesibaphile-ke esingathi inothisi ukuthi basuke kulezo ndawo ngoba nxa bengasukanga-ke ikhansili-ke isizayenze kokubakhipha-ke ukuthi basuke kulezo ndawo. Laba abathengisayo kakhulu ku-50 Avenue savumelana-ke laba abakhokhelayo abakhangela-ke inhlanganiso zalaba abathengisayo ama-vendors ukuthi nxa bephuma-ke kuzasala kulungiswa kuhlanzwa indawo kudwetshwe imizila bese kusithi inani elithile lizaphenduka zizothengisa njalo khona lapho ngoba sananzelela ukuthi ubuningi babo abanye kayisibo abantu bakobulawayo abantu ababuya bezothengisa ebusuku balale ezitaladeni bengcolisa ngoba bengikela zambuzi bavuke beqhubeka bethengisa nxa bakuthengisa kungaphela sebebuyele ezindaweni abavela kizo yikho sananzelela-ke ukuthi bakhona abanjalo yikho sithela ababakhokhela-ke inhlanganiso zama-vendors ke babuye lama-registers abo sibekwazi ukuthi lowo ngowabo lowo ngwalapha kobulawayo nxa sokulungisiwe-ke kwadwetshwa imizila-ke bazabiselwa-ke bathengise sokuyinto esemthethweni le mali abayibhadalayo sithathwa ngukhansela
ye kodwa-ke siyabona likwenze khonokhulu abanye vele bangasoze bethole indawo lezi ngoba ningi kakhulu phela bakuya ngaphi
akakho ngasoze athole indawo sizazama njengedolobho ukuthi sifone ukuthi abantu bathole izindawo zokuthengisela okunye sikwenzayo silohlelo lokudicentraliza phela kungathengiswa edolobheni kuphela i-CBD sile mkambo esizayivula enkulumane complex entumbane complex kizo zonke nje izindawo zemalokishini abanye bazakuyathengisa kuzona lezo ndawo abanye-ke bazasala bethengisa edolobheni kodwa konke lokho lamabizo alaba bazathengisela endaweni ezithile sizawaphiwa zinkokheli zenhlanganiso yabona laba abathengisayo
yezizwile ukuthi kumele basuke namuhla kodwa-ke bangela ukusuka kuze kube kusasa liyabenzani
asizawakhipha
njani
kulidolobho lihlanzeke
labakhipha njani
asizawakhipha nje kuhle izawakhipha kuhle nje kodwa kasifuni ukuthi sifike khonapho yikho sikhulumisane lenhlanganiso-ke ezibakhokhelayo ukuthi-ke zibazise ukuthi basuke njalo kasithembi ukuthi ukhona ozakwala ngoba abakhokheli babo hhayi bakhanya bavume ukuthi sebekhulumisene njalo sebebhalile amagama alabo abafisa ukuthi bathole indawo maso kuhlanziwe kwalungiswa
lo ngumsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu obexoxa lesitudio 7 ekobulawayo asizwe njalo unkosikazi Deborah Mkasa ukuhlanganisa yobulawayo Vendors and Traders Association
sithanda ukubonga i-City Council kanye lohulumende kanye le-local government esithe yavuma ukuthi kuvule u-5 oven simsebenzise njengathi thina esizisebenzayo sihlangene njenge-informal sector working group yakobulawayo ama-association achiyeneyo savumelana ukuthi i-City Council isidwebile ama-base so ngemande kusasa nje kuvukayo kungatholakali umuntu emgwaqweni esebenza ukwenza ukuthi sivulele i-City Council iqalise ukusebenza isidwebile bedweba njalo ama-base thina ngapha njengezinhlanganiso njenge-informal sector silama-list ethu esahlanganisileyo sisebenzelana kanye le-council esizabe sesiqalisa ukuthi si-allocate abantu lapho abazabe bethengisela khona ezindaweni ngezindawo ezithiyeneyo silo-5 oven sibesesika lo Bactus lapho kuzabe kusetshenzelwa khona up to lobengula so siyaxwayisa sike sasingena emgwaqweni sihlanganelana namapholisa kanye le-City Council sixwayisa ama-members ethu onke asemgwaqweni ukuthi ngomvulo bengathengisi kuze kumelele iviki iphele i-City Council isebenze bengeniswe ngokusemthethweni bonke esibatshelile bonke labathengisa emavrandeni
laba-ke akade sebegcwele idolobho lonke bakuya ngaphi
abanye kade sebegijima lapho kule mali khona edrobheni kuma-CBDs besiyathengisela khona kodwa belezindawo zabo so labo sibatshelile njalo siyaqonqosela njalo ukuthi buyelanini ezindaweni zenu yabade lithengisela khona bakhona ade abakosokusile abalamalayisensi akosokusile bakhona abentumbane bakhona abanye abalamalayisensi kwezinye indawo kodwa ade sebeminyene lapho kungavunyelwa khona so siyacela sicelisisa ukuthi ngababuyele ezindaweni zabo beyithengisela kuze sibone kuhleleke kubonakale abangelandawo yiba bazafakwa njalo ekufakweni kwabo kulabantu vele ababevele bethengisa khona phana emakethi yibe sizaqala ukubanika sincediswa yi-City Council i-database ikhona so abangakarejisti kuvuliwe e-Dartmoor office ekubus street duzane legodini laphana ukuthi begijime beyibhalisa ukuze bebe ku-waiting list njalo legodini sokwavulwa bakhona labo abangena khona exercises being done ekuthi abantu beverifywe bengene bethengise so siloyisa ukuthi sibe lobulawayo omuhle obulawayo clean obulawayo ozasinika isanity e-right sinanzelela ukuthi sile cholera kulezi nsuku sihle siyivimbe masinyane kubulawayo kade ingakabhasi kangako so sizama ukuvala sikline ubulawayo yethu ebuyele kube ngubulawayo nalwana oma-kings and queens singananzelela ama-kings and queens abantu abahlala besimati so that sifuna ukuthi sihlale sisimati
Nkosikazi Deborah Mkasa, okuhlanganiswa eBulawayo Vendors and Traders Association. Sixoxelaye ekoBulawayo. Siyangangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Usanda kwenziwa umhlangano we-African Union Summit kule Ethiopia, lapho inkokheli yamazwe ezwekazi le-Afrika ekhale ngesikhudumezi se-El Nino abathi izaletha indlala emangalisayo. Ele Israel lokhu lihlasela eGaza loba amazwe amaningi esithi kumele kumiswe impi le esibulalise abantu abaningi. Yes, singathi ke ezamasiko zizalilethela ngeviki ezayo sike sizwe kwamanje okuphathelane lezokholo lwesiKristu.
Siyahlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguntungamili Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Sibingelelane njengoba sihlangana zihlobo zenkosi ezithandekileyo ngolunjalo usuku lapho kumele sivuselelane emoyeni ngenxa yokuthi ke imoya yethu iyadinga iyaswela izinto eziningi. Namhlanje ke sizavuselelana ngokuzwa ilizwi ngokubhala kukaLuka isahluko sesificaminembili esesiyangalombili indima yamashumi amabili nantathu siye kuma endimeni yamashumi amabili lane uLuka isahluko sika 8 ivesi ngu-23 lo-24 ufundeka kanje. Kuthe besahamba ngomkhumbi walala ubuthongo kwehlela ke isivunguvungu somoya elwandle bagcwala amanzi baba sengozini. Verse 24, base besundela bamvusa bathi Nkosi Nkosi safa. Wavuka ke wakhuza umoya ngokugubha kwamanzi wanqamuka kwathula kwathi thu. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, lapha uJesu uhamba labafundi bakhe bagade umkhumbi kumbe isikebhe beselwandle. Kwase kukhanya ukuthi uJesu mhlawumbe wayekhathele njengoba laye waye lakho ukuba ngumuntu njengathi wasejumeka walala. Lele kunjalo-ke kuthiwa khonapho-ke kwase kusehla kwaqhamuka isivunguvungu somoya isiphepho esesabekayo khonapho elwandle. Abantu basebezibona isikebhe sesigcwala amanzi sebesengozini. Ilizwi emfuna silikhangelele elithi kuverse 24, Nkosi Nkosi safa. Nxa umuntu ezelwe ngowesifazane esahamba emhlabeni kulezikhathi lapha azizwa khona eyedwa ngenxa yobunzima abehlangane labo. Umuntu ngamunye ngamunye kulezikhathi lapha athi kambe ngizaphuma ngizasila ngizasinda kuloko okungehleleyo kambe. Bathi abafundi basebememeza bathi Nkosi Nkosi safa. Lapha-ke ngithanda ukuthi singakafiki kulaba abaningi sikhangele ukuthi kambe ngamunye ngamunye wabafundi labo wathini. Omunye wazibona esengasekho ongasefile, wabona etshiya bonke ayelakho ngenxa yezigigaba lezi ezasibhekane lapho. Nxa sihamba emhlabeni sisaphila sifana labantu abakulowo mkhumbi ozahlangana lezivunguvungu leziphepho zempilo. Impilo le bathandekayo kayilula kayilula kwabaningi abantu lalaba abathi bahleli kahle sikhona isikhathi somzwangedwa, isikhathi sokuthi umuntu azihlole eyedwa kungela muntu angakhuluma laye kodwa azizwe esengozini impilo yakhe isicwila emanzini. Izivunguvungu lezi zingabe zisukela egumeni, zisukela emsebenzini, zisukela ekuhlaleni nje lapha umuntu ahlezi khona. Izivunguvungu zingaba khona phakathi komunye lomunye lapha esihleli ngakhona abomndeni. Nxa sekunjalo uyamemeza lo umemeza kodwa laba babehlakaniphile bathi inkosi inkosi safa uJesu ke wakhuza umoya wathula kwathi tu nxa usucwila ebunzimeni phari kwakho konke lokho kuyabe kuhanqile udinga umphefumulo wakho khala uNkulunkulu uzakuzwa uzakumisela lezo ziphepho inkosi belathi zonke amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa nomnumzana Christopher Fundiwa oyisifundi ekolitshini ye-National University of Science and Technology NUST koBulawayo njalo elwela amalungelo ezifundi.
Induba ihlangana lazo nje abafundi kwele Zimbabwe. Sibalela izikolo phose zonke nje eseZimbabwe. Sibalela OMSU, UZ, Harare Poly, Bulawayo Poly, Mutare Poly, NUST, zonke nje izikolo ziyafana. Indubo esihlangana lazo ziyafana. Udubo olukhulu kakhulu kula wonke ludubo lwe-fees. Kunje so abazali bethu abaningi bahola i-RTGS. Abanye bahola RTGS le-USD. Bara baningi balutshwane kakhulu abahola i-USD yodwa. Kodwa nje kunjalo still. Izikolo lezi zibuya zithi zona zifuna ukubhadalisa i-USD yodwa. Abanye batshintsha bethi bafuna 60% USD, 40% RTGS. Kodwa nxa sikhangele i-percentage yangkhona, into yangkhona lokhu iyabe lokhu iphezulu kakhulu. Sikhangela le nhlawulo ephiwa abazali bethu. So lolu luduko olukhulu kakhulu yilo nje esihlangana lalo kakhulu.
Kuyini obona sengathi kufanele kwenziwe ukuze kuqedwe indubo lezi? Yiziphi izinto ezingenza ukuthi indubo lezi zibe ziqedwe?
Into kumele ilungiswe nje kuphela eZimbabwe njengabafundi. Cela ukuthi njengoba izikolo lezinqazi zithi zona ziyacharge i-fees yokufunda, kumele bekhangele isimo selizwe. Ngoba kunje abantu abaningi bahola imali ezincane. Ungabuza ukuthi indawo behola imali ezincane uza kuthiwa isimo selizwe. Kodwa nxa sebecharge bona i-fees abasakhangeli isimo selizwe lesi. Abasakhangeli ukuthi bangaki ama-students akwanisa uku-afforda lokho. Uyakubona. Abasakhangeli ukuthi bangaki ama-students akwanisa ukuthi athi esebenza ngapha ezibhadalela i-fees. Balutshwane kakhulu kungenxa yesimo selizwe lesi. So sithi thina i-fees yethu echargewa ezikoleni ingakhompeywa le fees eyayibhadalwa ngo-2013-2014. That was a different time. So kuyamele ubalanse ke i-fees ebhadalwayo le mali esihola abantu kumele uhambelane. Atsho ukuthi intengo yokubhadala i-fees iye 3 times isalary yomzali. Hayi, awuhambelani ngisho.
Abanye bathi ekumeleni izifundi ligcina selingena kwezepolitiki, lina lithini ngalokho?
Njengabameli babafundi, thina esawe sikulwisa kuphela ngamalungelo abafundi. Asikaze sithi thina siyangena kwezepolitiki zelizwe. Ngoba akusekele isifico sikhuluma ngama-national elections. Loba sikhuluma ngokwe-government hatshi. Okusiyabe sihluphana lakho kuphela abakhokheli bama-institution lawa awe-tertiary education. Ngakho-ke kwezelizwe hhayi thina singeni eZimbabwe National Students Union.
Sikhangela umsebenzi eliwenzayo lowo okumela izifundi, kule themba na ukuthi izinto zingalungela izifundi phambili.
Ithemba likhona sibili, ithemba silalo. Kungasithemba ngaba sizami lokuzama. Njengoba sizama ukulisa izinkinga lezi one by one, la makhosi lawo kwezinye izikhathi ethatha i-side late, kutshengisa ukuthi you are on the right track. Ngilanga nje kuzalunga, ithemba likhona sibili.
Sibone lisiya emadalweni zomthethandaba lahambisa njalo i-petition. Likhuluma ngodaba lokubhadalwa kwemali zesikolo ngama-US dollars kuphela. Kuke kwaba le mpumela
eHarare Poli lapho ke sinqobile sibili ipetition ethi sayihambisa ecourt basivumela ukuthi hayi ama students they are in the right. The institution cannot charge exclusively in USD. Ngakho hayi lapho sinqobile sibili impela.
Gusi gaba sabatha namhla besixoxa nomnumzana Christopher Fundirwa oyisifundi ecollegeini leNational University of Science and Technology NUST eGobulawayo njalo emela amalungelo ezifundi. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngisabo kancibe.
Le yithu 7 nesaza eZimbabwe lesizwa siphuma ngapha iVoice of America eWashington. Wezemidlalo intatheli yethu yezindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usithulela ingxoxo ayenze lo owaye ngumdlali weqembu layo leNdaba Sport Hockey Club uAlexander Kurula Maseko.
Maseko ngomunye wabadlali beqembu layo leNdaba abaludumo loba nje sekule minyaka eminingi wayekela umdlalo wenguqu ube yingxenye yeqembu layo leNdaba lodumo elihluphe ngeminyaka yama-1980s kodwa uthi ekuqaleni wayethandabuza ukuyadlalela ngoba ngesikhathi yena esiyadinga umsebenzi kulo ngo-1983 kabazange bemqhatshe.
Within that year, umuntu yakhe wayehamba kuma-lower divisions ejika ama-players. So bangibona mina umuntu yakhe wabathuma wathi khona hayi umuntu kazamfuna. So now, umuntu wayesikotsha kuloveni uGerard Vikings uyabuya uyangitshela uyangithisiyangithitha hayi ayilento ziyakufuna ngathi hayi ajose into zobuntwana kudala nta bamfunelani mina ngahamba ndiyatraina phana bangixosha uma ndibamfunela understand. So just that was charges in the case. So I said, no, hamba uyozilama laphana izinto zizoba right. So yikho lapho engasuka sesiyajoyina ke-Highlanders. Ukujoyina kwami ke-Highlanders kazi ngathengwa. Ngathengwa nge-$500. Then it was a lot of money, 10% $50 yengayiphiwa.
UMaseko uthengwe liqembu le-Highlanders edlala phambili kodwa kuthe ngemva kokulimala kukaDouglas British Mloyi wadlala emuva ube yimvimbi yeqembu le-Highlanders ethenjiweyo kwaze kwafika umnyaka ka-1989 lapho asuke wadlalela iqembu le-RNT esikodlweni iHarare. Abalandeli beqembu kabazange bakuthakazelele ukusuka kwakhe bamthuka besithi udonswa ngamakhala ngunkosikazi wakhe.
Kwaba nesikhathi lapho engasuka khona sengumuntu njani. Just to spread the beans. Abandebele bazithi khona hey yabona litshona lelana selithatha uMaseko manje sizosikulale team wakuyisikhathi sakhona lesi. So ngase ngifuna ukukhuphuka nje just to do something different ngase wangadlala e-Starring nxa i-team ibuye izodlala eHarare ngangihamba siyababona angibabona laphana lendilesting omizithi sibebuye bedayi hawayi ngadlala kuphela one season bebe 1990 sasesiwinile.
Uphinde wabuyala njalo esigodlweni uMaseko esethwele umsebenzi kwenye inkampani khona le njalo uthi ubuyela kwakhe wadala ukuba agcine ethiya iqembu le-Highlanders ngoba engasadlaliswa.
Ngaphinda ngabuyela back eHarare sengithola umsebenzi. Ubuyela kwami eHarare laphana babe sengasamfaki elokuzini ethimini like usual. Ama-supporters athi nakhona no Maseko umuntu wethu angeke aya ndawo. So Maseko kumele atraine ngapi eHarare. So kusenzakala khonokwana uRoy Barreto wasn't happy about setup. So I remember the game yangenza ukuthi ngizonde kakhulu. It was a game sesiyadlala neThanganda basaya 3-0 uwila defender mina nhlele ebhenji ngingadlalanga. So by then kule game esayidlala eGwero kwabuya iscout esasibuke South Africa decide ngihamba ngale one week ngisiyabona ukuthi into zinjalo. Hayi ngali bafika bajabula kakhulu. Hayi ikho lapho kwaqala sokusenzakala ngama-transactions. The reason why i-transaction yakhona yayinzani yaphumelela is because nami ngase ngasadlala ama-games according to indlela engangiyifuna.
UMaseko uhambe kwele South Africa wadlalela iqembu leMamelodi Sundowns kwaze kwafika u-1996 lapho wathatha impentsheni ngemva kokulimala idolo. Esuka lapho waba ngumqondisi wenkampani yenza okwamakhalekhukhwini. Kulezi nsuku uphatheke kulihlelo zokuphathisa abadlali bakwele Zimbabwe abasadlala lasebachiya umdlalo wenguqu kwele South Africa. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
So akolo Joseph Njanji olivalise moyeni mchambo sichamba ukuthi sidume kodwa singakayihlukani nako phela akade kukhona namhlanje wakucela sisi eliphansi kulikokhelwa ngumnumzana Jameson Timba bathi kuyangiswa ukugedwa kwamnumzana Washman Ncube umnumzana tinda ipiti ukuba akhokhele ibandla leli ngilale Zulukandaba.
Thank you. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.